Iqala abaletheswayo babika balidala ngomnyaka ka-2016 umuye uCharumbira esaphila kodwa alingenanga emthethwandaba ngenxa yokuthi ugwalo lwecala i-docket kwathiwa lusiwe eHarare. Abetheswa icala leli bathi ngesikhathi betshitsha emthethwandaba babesetheswa icala lokutshaya uCharumbira kodwa khathesi sebebhalelwe ukuthi icala labo ngelobudlwangudlwangu i-public violence. UCharumbira uze wabhubha icala leli lingathonisiswanga. Isimanga yikuthi ugwalo lwe-docket soluvelile ngesikhathi abetheswa leli cala sebebhalisele ukuncintisa ekhethweni lwalonyaka njalo basola ukuvelwa kwe-docket leyi ngesikhathi somkhankaso. Omunye wababizwe emthethwandaba umnumzana Cosmas Ncube uthi uCharumbira wabamangalela batshitsha emthethwandaba baze badela.
Nayithe simtshayileyo satshitsha ekhothi satshitsha ekhothi istethi isitshela ukuthi idokhethi lihanjiswe eHarare kalikho. Sasizacina kuthiwa no lapha kukhanya ngani indaba yethu kayindawo sizabizwa ngama-summons. So then now into kade into esimangalisa ukuthi idokhethi lihamba njani eHarare thina silale yabe lilandana eHarare. Njalo why i-directive vele eHarare ngoba kathe sesibizwa sesisamoni ukuthi mhlaka 20 June siye court.
Omunye wabetheswa cala linye ngumnumzana Butholezwe Ngwenya. Ungwenya ukhala ngokuthi icala elibhaliweyo seliguqulwe ethi kukhanya icala labo elikhulu ngelokusuka kuzanu besiya ku-NPF.
Ekuqaleni bekuthiwa yi-assault against thini ukuthi satshaya uMagura Charumbira. Khathesi kubuye sokubhale ukuthi sokuyi-public violence. Ngubani okutshintshayo njalo kutheni? Asisakwazi ukuthi ukusuka kuzanu PF sisiya ku NPF ini National Patriotic Front liqala yini.
Unkosikazi Hilda Ncube uthi ngelanga le nomination court amalunga ezanu PF abatshela ukuthi bangaze babhalisele ukuncintisa abanye baza kuya ejele.
Singu 6 esetheswa icala leli akukajinji but into etshintshileyo licala. Then abanye bethu nxa sihamba phandle abavele nge-nomination court abantu bezanu PF babesitshela ukuthi nina lifielda ama-candidates enu NPF but after nomination court bazihamba ejele vele alisoze li-contest.
Abathathu laba balile ukuveza amalunga ezanu PF abethuseleyo ngelanga le-nomination court besithi besaba ukuhlukunyezwa kodwa bathembise ukubaveza emthethwandaba kusasa. Imizamo yokuxhumana legqwetha elibamelayo yehlule. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.